Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ngenjabulo kustudio 7 ngomvulo mhla ka 18 kuMpalazi 2023 ngoCape Stube. Endabeni zethu namhlanje. Waxotshiswa ngumnumzana Sengezo Jabangu ukudalela ipalamende emele isigaba sephelandaba Jabalala. Umnumzana Gift Osteros Siziba usephanyeke amaphepha okuncintisa kukhetho lwama-by elections oluzaqhutshwa ngoNhlolanja ngomnyaka ozayo emele ibandla le-CCC.
Kulabantu abavumelana loJabangu ngento leyenzakalayo. Abantu laba they are prepared ukuthi babhadale indleko ezi associated the litigation lay. Ngoba yinto sibile ebaqumbaqumbayo.
Amagqwetha kamnumzana Sengezo Jabangu aphika ukuba uncediswa ngemali evela kubandla leZANU-PF. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Waxotshiswa umnumzana Sengezo Jabangu ukudalela ipalamende emele isigaba sephelandaba Jabalala. Umnumzana Gift Osteros Siziba usephanyeke amaphepha okuncintisa kukhetho lwama-by elections oluzaqhutshwa ngoNhlolanja ngomnyaka ozayo emele ibandla le-CCC. Lokhu sekucaphule uJabangu othi uzamvimba ukuba ancintise kukhetho lolu njengalokhu okwehlele abanye bakhe kukhetho lwama-by elections olwaqhutshwa mhlaka 9 Mpalakazi. Umthuthandaba we-nomination court wamukele namhla amaphepha wazancintisa ezigabeni eziyisithupha endaweni ezijiyeneyo zelizwe, kubika u-Anastasia Ndlovu.
USiziba uzancintisana lonkosikazi Moblessing Thembo ophansi kwecele le-CCC ekhokhelwa ngumnumzana Sengezo Jabangu. Umnumzana Joseph Chuma webandla leZANU-PF lo mnumzana yona Nkomo wedopu uma engavinjwanga ngumthethwandaba. Abane laba baphanyeke amaphepha abo edalele nomination court kobulawayo unkosikazi Sithembiso Khuphe. Oku commission yeZimbabwe Electoral Commission wethulele intatheli zindaba amagama alabo abaphanyeke amagama abo.
Nkomo Abraham Yona OEDOP, Siziba Gift OECCC, Thembo Moblessing OECCC, Chuma Joseph OEZANU-PF. Bonke labo amaphepha abo angenile, angene aphumelela.
Umqondisi wekhomishini yeZimbabwe Electoral Commission umnumzana uKloyile Silayigwana laye uthi baqhube kuhle umsebenzi wabo enomination court.
Yebo kanti ama-court lamhlanje kulama-by-elections awamane ahlangasene endaweni eziyisithupha. Kube ukuthi kuzaba nama-by-elections siyanjalo ukuthi uhambe njani kuma-nomination court ama-by-elections ama-wards angu-20.
Unkosikazi Othilia Sibanda obemele unkosikazi Moblessing Thembo uthi i-nomination court iqhube kuhle umsebenzi wayo.
Kodwa nizofayelela uMoblessing Thembo kuphela indaba yashabalala kuma-situation. Uhlelo luhambe kuhle kakhulu, yonke into ihambe kuhle. Hayi, sizangena endimeni kusetshenzwe ngoba sithethe umntwana wakhona apha ekhaya. Ozalwa khona phana Moblessing umntwana weChabalala ukhulele sizinda, so sibethemba ukuthi abantu baza kuhlonipha lokhu bemvotele njengomntana wabo oyinkazana.
Ukhansela uDonaldson Mabutho ophanyeke amaphepha kaSiziba walile ukuchaza isizathu sokuba labantu ababili abe-CCC abaphanyeke amaphepha e-nomination court esithi uSiziba wenza okusemandleni akhe.
Ah, jobela dobona. Across the bridge when you get there. lokhu akusethusi this is a struggle sina yithi trips so my imposter or lava bazishaya ngani si trips we are the real trips njalo sozisapha sakhala lumuzi ukuthi phakathi komuzi sowungene omnye umuntu osehlamukela abantu abakhona apho so sithi asambeni siyobona phambili.
Lokhu kucaphule uChabangu othi uzavimba usiziba ngoba waxotshwa kubandla lesi-CC. Igqwetha likaChabangu umnumzana Nqobile sithole uthi usiziba uchithe isikhathi sakhe ngokuya e-nomination court.
Sizahamba asoze sidinwe ngoba vele xa kulo msebenzi umsebenzi kumele usetshenze. Well, engingathanda ukukutsho ukuthi angi-understand ukuthi at times i-decision yona le yokwenza into enjengayona leyo from an individual or ngani uhlakaniphile ukuthi ngincedisa ngani ngoba ekugcineni uvele ungekho kubalotpepa uza kucela futhi ukukomplaina kuyukuthi into le ngabe uyibambe ngendlela ethiyeneyo manje i-triple sesite ayikufuni angithi and when ukwazi ukuthi abantu babo ufuna gore as an independent gore under another banner because ukuthi isisahlule indaba naleyo ukuthi futhi uzabe ukuthi ukubambe ngendlela ethiyeneyo ukwela decision ekutshintshana liyane yafakwa ikoti hhayi ngiwathi kuzaba lukhulu.
Kuzaqhutshwa ukhetho lwama-by-election elizweni lonke jikelele lokudinga abazamela izigaba eziyisithupha edale lephalamende njalo lezigaba ezifika phose amachumi amathathu zamakhansili. UChabangu waqotshisa ababemele izigaba lezi esithi sebeqotshwe ku-CCC kodwa icele le-CCC eliphansi kukamnumzana Nelson Chamisa lithi uChabangu wenza okusekhanda lakhe njalo okungekho emthethweni ebambisana lebandla lezanu PF. Okwamanje uChamisa labanye bakhe sebemangalele uChabangu ezekhe ngokusebenzisa isithombe sakhe ukhetho. Ngimele umsakazo weStudio 7 iwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Amagqwetha kamnumzana Sengezo Chabangu aphika ukuba uncediswa ngemali evela kubandla lezano PF. Umnumzana Ngqobani Sithole omunye wabamele uChabangu uthi uChabangu uncedwa ngabantu abahambelana lakwenza kubandla le-CCC lapho sexotshise khona amalunga edala lephalamende amaningi kanye lamakhansila. Amagqwetha akuzinga eliphezulu eZimbabwe ahlawulwa amadola angamakhulu amahlanu $500 kuhola linye. UChabangu okwamanje ulamagqwetha amathathu agoqela uSithole, umnumzana kuchechaphulu lomnumzana Louis Uriri. USithole uthi kasoze achaze ukuba uChabangu uyithola kuphi imali abahlawula ngayo.
Ukubizwa kwamagqwetha kwaba ngenye into. Ama-clients usually ayabuye ebhadala asilake siwabuze ukuthi imali leyo uyithethe ngayo. Kodwa engikwaziyo ukuthi kulabantu abavumelana loChabangu ngento le yenzakalayo njalo abantu laba they are prepared ukuthi babhadale indleko ezi-associated the litigation labor ngoba yinto sibile ebaqumbaqumbayo uChabangu ngenxa yokuthi ngumuntu abanye abamviwa as unpopular ngenxa yokuthi udila lento abantu abangafuni ukuyilalela. So kunabantu abane interest in this and I'm aware ukuthi yiwo abamncedisana la. Asoze ngikhulume ukuthi imali zethu sezabhadala zonke kumbe azikabhadala. That is between thina le client. Kodwa as much as bebuza khonoko ubone yabo lepho ngoba bona badefenda ngamagqwetha amaningi amaningi okudlula akaChabangu. I think sesidile la magqwetha close to 30 kibo. Ukuthi avela ngaphi maybe kona ngontaba kayikhonjwa akula muntu ofuna ukubuza kodwa into eqakathekileyo nasi ukuthi uChabangu is raising ama questions aqakathekileyo i-leadership e-CCC including uMongameli has decided ukuthi yena is not going to engage uChabangu, is not going to answer those critical questions. One of ama issues arezwa nguChabangu ukuthi ibandla leli elimelela ukuthi libe libandla elikhipha leli libusayo be worse than any other bandla ongacabanga in the 21st century. It is so undemocratic. It is led by an individual. It is structureless. Imali zephathi ukuthi zisebenza ngapi akulokwaziyo. Ngumhlambi kazelusile kuyathethiswana, ungathi uyabuza uyathethiswa. Yiwo ama-issues akhuluma ngawo and yiwo ama-issues esiwakhangeleyo.
Ye, sithole ubonakazani manje kumele kwenziweni ngodaba lolu?
There is need for an alternative dispute resolution process. Ukuthi iphathi kayikwanisa ukuthi ihlale phansi ilungisise into ezikhulunywa ngabantu bayo. Ukuthi umnini lekhatshana ufaka abanye abantu phakathi ucabanga ukuthi you wish these things to go away. Kungaba liphupho.
Ye, khonapho-ke nxa usitsho njalo-ke abanye bakhuluma bathi njengoba khanyazani liyabiza imali eningi, khanyazani ibadlela ezanu p f yilo phela elihlawulayo imali leyi. Ngokutsho kwabantu lapha sithole not ukuthi kuthiwa yithi lapha ungabaphendula usitsho njalo ungathini?
Sesikuzwile lathi siku-social media sesikuzwile. Into ekhona vele abantu abangatsho njalo yibabe ye-CCC ngoba yona i-CCC is becoming a problem to itself. Nxa ungavumelani layo ungwezana. Ikanti besikwazi ukuthi kuzano ungathi hhayi igazi hambe kuhle kuyathiwa you are a puppet of the West. So ayisathi akusela mehluko. Ukubiza kwethu vele besihlala sibiza depending ukuthi ume ngani. Kodwa inkalakatha yento ngeyokuthi if a client brings a good case in our view, isibona ukuthi kuqakathekile ukuthi siyibambe sisayibamba. Unless and then uhambe ayihlala phansi la yena lowo baba bakwazi ukuthi imali lezi zivela ngoba yena orepresenta laye elinye ihlangothi le-CCC. Bengezi ungani yena ngumuntu ovele ezihlahleni, bona yiba sebengavele ezihlahleni ngoba i-CCC nguye.
Hayi,
is representing it as secretary of i-CCC. So iZANU PF kabambe mbijani kabadile lama problems ngkhaya.
Ye, siyakuzwa kakhulu.
Umthakathi lakho komatelwane umthakathi ngkhaya.
Umnumzana Ngqobani sithole ligqweda likamnumzana Sengezo Chabangu besixoxa laye ekobulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lo mnumzana Fortune Mlalazi ocelele CCC elisekela umnumzana Nelson Chamisa.
Kusegcekeni ukubana umthakathi ukhona njalo isandla semfene siyabonakala. USengezo siyamazi sonke. Ngumuntu esesebenze laye isikhathi eside, ngumuntu kazana nje njengathi ohlupheka njengabantu bonke, ngithi obehlupheka njengabantu bonke baseZimbabwe ehlutshwa ngumnotho. All of a sudden sesibona selamagqwetha amakhulu oriri ababizayo labonqobani sebemela nje nsuku zonke. Kukhona ukuchaya amanzi. Siyazi ukubana zikhona imali ezishisiweyo ezisuka kwezinye indawo esingazaziyo.
Kuyini okwenza linakanele ukuthi ungabe kule nto enjalo?
Njona ngisitsho nje ukuthi uSengezo Chabangu ngumuntu esimaziyo, ebesihlala laye esigabeni, simbona sikhumisana, sicelana ithukela lamasawudo. All of a sudden usengumuntu omkhulu osesenelisa ukubhadala amagqwetha njengabo uriri. Yikho sithi hayi kukhona nje, kukhona umthakathi.
Ye, ngokukhuluma kwakhe umnumzana Ngqobani sithole uthi bangeke batsho ukuthi imali yangkhona le abayihlawulwayo ivela ngaphi, ngoba kumele kufihlwe phela, anivele kunjengabantu bonke.
Ye, njengamagqwetha usithole uright. Asizake sibone ukuthi igqwetha libhadala imali engaka kumbeni kutheni, njalo asoze sikubuze. Kodwa siyazi ukubana kukhona amanzi aphehliweyo somewhere.
Ye, manje ungezwa ukuthi awusengezwa ulayo imali yangikhona-ke baba Mlalazi, inxa ulayo phela.
Hayi, ngiyabheja uSengezo imali leyo kalayo. Nxa elayo uyabe ithethe ngapi, ngoba uSengezo ngumuntu layo ozihambelayo emgwaqweni njengenengi elingaqhathwanga. USengezo kaqhathwanga noma kuphi, akala mali.
Ye, inxa yokulazwa inkomo phela, inxa yelamadonko usantonkana lapha lalapha.
Njengobana ngisitsho usengezo ngumuntu esimaziyo esiphila la esigabeni. Uma eledonki uyabe eledonki ezimbili, elenkomo la ezimbili njengomuntu wonke, imali yokubhadala amagqwetha njengabo uriri uyabe eyithethe ngapi? Ngoba phela ungeke uthengise amadonki amabili bese uyahlawulela uriri. So kukhona okungahambi kahle.
Umnumzana Mfortune Mlalazi ukucelele CCC elisekela umnumzana Nelson Chamisa besixoxa laye eseJohannesburg kwele South Africa. Ikansili yezomvikela kunhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba wonke jikelele e-United Nations Security Council yilakho ukuvota kwisivumelwano sokuthi kumiswe impi ephakathi kwele-Israel le-Hamas ukuze kuphuthiswe uzulu osahlengeni eGaza. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umphathintambo wezomvikela welemelika umnumzana Lloyd Austin esithekelela kwele-Israel uyaxoxa ngokuvikelwa kwabantu kanye lokuthi ele-Israel libeke phansi izikhali eGaza. Istudio 7 ixoxwe ngodaba lolu lomnumzana Ambrose Sibindi owayengumgcini sihlalo wenhlanganiso yabahlali bakobulawayo eyebulawayo Progressive Residents Association.
Impilo yani ukuziphela isozichedwe umbobo ayisozichedwe ngamamisayili kodwa izachedwe ikhumisa. So ke khona kwasekusenzakala kuyasijabulisa kakhulu. Kuyatshengisa ukuthi sokuyisa ukuphemba umlilo omuhle okuthi amathuba asephezulu ukuthi impilo yani siyogcina ngoba siyakubona ngokuzokwenzakala kube indlela ukuthi kukhulumiswane. So nethemba kungenzakala kodwa kungakhulumiswana kuze kufike lapho okukhulumiswana khona umlilo okuthiwa yisizibayo. Siyakubona sokuzodele khonokho. So ke siyaqhuqhuzela ukuthi into ezinjengalezo azichubeke nalamazwe alamandla lawa angenele ancede ukuthi lezi ngaba zombili ezilwayo ama-Israel nabona-ke amanye ama-Palestine bayamazi kufike nje ekuqineni ngoba kungaqhubeka kunje kuba lezinto ezingezonakalayo. So ke ngibona ngathi umhlaba uyakuthokozela khonokho ngoba impi singakhohlwa ukuthi lezinto ezingezenza empilweni zabantu kufa abantu kube i-property ne-economy iyahlupha kube lento zama-recessions zithole into zingasahambi ezinye into zidura impilo isisiba nzima ngenxa yempi. So ukuma kwento ukuthi impilo zabantu ziyaqhubeka zisiba ngcono.
Singakhangelela ukuthi kungaba lesivumelwano esinjani esingamisa impi, yisiphi isivumelwano esingaphathisa lapha?
Yes, impi yama-Palestine lama-Israel ezweni njengokushitsho yinto endala kakhulu. Iba khona ine, ibe khona ine. Kodwa ngibona ngathi iphose empingweni zaba khona nengxenye yaba ngesimbi esiphezulu kakhulu ngokunandela okwenzakele. And le qiniso lokuthi ngaso kungaso kuqiniswa kanje bayananzela ukuthi ini bayincedisa. Engxenye ezikahle zibuzeke ukuthi isivumelwano fanele sibe khona. Nesokuthi kuba lokho kuthiwa compromise ngikhize nje kuba mina ayishukela namhlanje basebenza kanje nxa kulalokhu shoze nalokhu nalokhu kuzenza impilo ehlingasabi khona. Kodwa singathi ngesikhathi esingalani wavele impilo ekhiswana sifuni yabongaucaca okanye ofunini kodwa sinethi ivumelwane kube nento ezibhaka abantu zivumelwane ezenza ukuthi impilo eyivele ingasabi khona. Odla nxabe bona ngathi kulo uxabana bafuna ukuza kube nendlela ukuthi kube lebunye umuntu amlanguzo ozabe kutshela ukuthi hayi funa kule nto enje ukukhulumiswana bangavumeli ukuze kugcine kuqalisa impi kunkankulu kakhulumiswana. So sithi thina into sifuna ibe khona impilo inakokuphela kodwa izakuma kuphela ngaba la ma-conditions afakwa phansi and amazwe amabili athembe ngawalandeli kuze ngasingahlani le mpilo eyifuna.
Umnumzana Ambrose Sibindi wayekunhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association ubexoxa lo tapho kaNcube weStudio 7 ekobulawayo. Siyangangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Ukraine lithi liwise indizamtshina zohlobo lwama-drones zakwale Russia ezinhlanu ebezihlasela izolo. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Isizalwane sakwale South Africa esathunjwa ngamalecatsha kule mali ngomnyaka ka-2017 sesikhululwe. Umnumzana Gecko van der Venter wathunjwa kwele Libya. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters.
Wezempila kahle sixoxa losikhuca mfundo solwayo ngwenya ngokungendleki kahle kwabantwana ngesikhathi leZimbabwe libhekane lendlala eyesabekayo.
Malnutrition ikho ukuthi umntwana abantwana ikakhulu aba-under 5 abangakafiki iminyaka emihlanu baya bengazuzi okuthiwa yi-balanced diet, imizimba yabo ibisisehluleka ukuthi ikhule kuhle. Yikho le i-balanced diet yabe mele ukuthi ibe nama-carbohydrates, nama-protein, nama-vitamin, nama-fats. Kodwa ngesikhathi sendlala uzathola ukuthi abantwana baphonga uphi ichukela iporiji yechukela. Lokhu kuyingozi ebantwaneni. Abantwana lana basakhuli kuhle, sebebanjwa la ngemkhuhlane enjengabo-TB.
Ye, singathi khonokho ke kunganqabelwa njani njengoba sikwazi ukuthi kule ndlala kangaka?
Ye, omama kube bekhangela ukuthi nqabe sipha abantwana ukudla kwakhona kulakhona okho engikhulumileyo ukuthi ukudla kwakhona kulama-carbohydrates njengokuthi kule sitshwala kuphinde kufakwe inyama kumbe ifish, kufakwe ama-vegetables, kufakwe uchako, kufakwe kungaze labo peanut butter, kungaze kwaba lo umntwana ephiwe iporridge nje enjalo everyday.
Ye, kodwa ngesikhathi sokuswela abazali abakutholi khonokho, pho kumele benzeni?
Kumele basebenze gadalala ukuthi ngoba impilo zabantwana ziyabe zizawonakala ngoba ima-nutrition umntwana engaba lekwashioka kumbe i-marasmus uyayenesa ukuthi asithiye imphefumulo wakhe emhlabeni. Yikho into eqakathekile abadala besebenze gadalala loba kulanjwa kunjalo uzathola ukuthi nxa kule nyama inyama lana ingaze yaphiwa ubaba abantwana bephiwa umsobho, hhayi kumele baphiwe inyama labo kwenza ukuthi bazuze ama-protein. Loku luchako khona lokho becazulele labo peanut butter. I-peanut butter kakhulu, iporishe le-peanut butter iyanceda kakhulu. Yikho ngiyabona oyigabha kwe-peanut butter kungakusoze kudure kangako kungaze kwafakwa ichukela yodwa eporichini.
Asithi-ke umama usekhaya eGwanda kumbe khona ngale-ke eLupane njalo uyaswela, kumele ayenzeni?
Kubana kunje emhlabeni abantu imuli ngemuli, abantu sisemadrobheni, abanye basemazweni eMelika ngaphi ngaphi, kumele sibone ukuthi siyancedisana nje bantu bakithi, sifake izandla zonke la makhanda ndawo yinye sincedisane. Umama nxa eswela laye uyakhuluma labantu abasesigabeni sakhe ukuthi hayi umntwana lapha kulento embi kangaka, nginethemba ukuthi kulabantu abangamnceda esigabeni. Umphuchako nje lo umphi amazambane ukuthi ayenze idobi leli engikhulume ngalo.
Ye, kodwa kulabanye abale izinto ezinjengamachimbi, indumba lokunye, akusebenzi khonokho-ke njengaloko kuthiwa ngama-substitutes ngesilungu?
Hayi, uyasebenza kakhulu amacimbi-ke, yiwo ale protein engcono kakhulu. Inhlanganiso ezinjengabo-WHO, i-World Health Organization, bayazama ukuthi bathi ukuthi abantu bephe abantwana labadala amacimbi. Akukhanya ayanceda kakhulu endabeni ze-nutrition lezi lokuvikela i-malnutrition ebantwaneni.
Ngaphandle kwamacimbi emakhaya khona ngale kumbe ngithi emaphandleni, akukho okunye abantu abangathi begcine besila ngakho besiba abantu babo?
Kule nhlanzi yabakade behambe ethi inhlanzi, uchako besenguchako, konke kwembuzi, ichako lembuzi lenkomo, konke kuyanceda khona lokho.
Ye, into ezinjengenyosi lokunye-ke akudliwa lokho kumbe khona kumbe njani?
Hayi, kuyadliwa kodwa-ke kuyabe kule chukela. Anti uyabona ukuthi ungafaka ichukela kakhulu ufakelalalokhu isitshwala iporiji leli susokusenza i-malnutrition akubalansed kona lokho, kodwa kako kungeke kuvikele i-malnutrition.
Ikakhulu ubatshela lapho ukuthi abanganika abantwana isitshwala bevube ngamanzi.
Hayi, lapho isitshwala kumbe iporiji nje efakwe ichukela hayi ayivikeli i-malnutrition. Umntwana uyabe esuthi, wena ubona ingane usuthi, kodwa kungasiwo balance diet. Yiko ukwenza ukuthi abaningi bebele kwashuga.
Ye, phosele ukugcina sikhuca mfundo ngwenye.
Sinanzelele kakhulu ama-under 5 njengoba lo nyaka siyabona ingane kuzaba le ndlala enkulu, yibe abantu angathwala nzima nge-malnutrition.
Lo ngusikhuca mfundo solwayo ngwenya osebenza eMpilo Hospital lapha bekhuluma le Studio 7 ezimele. Okwamanje sesikusigaba sokubingelelana.
My njani igama lami kuthiwa yenzwa usilingi wesezi ngihlala yekhezi ngicela ukubingelela umama wami usekhaya eshurugwini phinde ngibingelela wantwana wami abasekwekwe umetiseli upatrick upatricia uprudence ulaston nomalume wami useshurugwini lobabami useharare nabangani wami engihlala nabo khonapha ekhezi ngithile njani lonke lezihlobo zami zonke ezinye ngingasiqambanga amabiso
ye sekunjalo kustudio 7 ngiyabonga kakhulu sengikhona futhi igama nguzibusiso ndlovu dabuka lapho entshelanyimba ngithanda ukubulisa umalumami lapho oyendele kokhulu sambana lapho engakhulela khona onguye umalumami owangikhulisayo ngithi khule lapho malumami khuluza ukhokhoza kuye mbulise futhi lo mama ebulawayo ephumula sawuthi nabanaba bami lapho kuye mbulise no-anti wami ose-DK ongumisi lapho e-DK primary etongotongo phela mbulise losisi wami oselupane mbulise lomunye usisi wami ulipoyisa lapho edrobheni nendoda yakho udube ngithi linjani lapho ngiyabonga igama nguzibusiso ndlovu
sakubona msakazi ngethemba ndithola lingabaphilileyo thanda ukubingelela imodlenke yesithithi 7 abasakazi nabalandeli igama Elmon Moni Majelela ngise-Victoria Falls thanda ukubingelela odadewethu emzalwa nabo umama Mabebe osisimiriam wase-Cape Town kobulawayo urejoyce wasisithandiwe nabanye abafowethu abahlala kobulawayo ngithanda ukubingelela le muli yakomatshelela awaselupane endaweni yasekumede emlamuli ngithanda ukubingelela le muli yonke yakobebe nesalamene eVictoria Falls ndiyela inkosikazi wami labantwana labonke abangazile bandla lesabatha lonke ejikeleke emhlaba ngiyabo
lokubonga kungamukela kustudio 7 igama lami ngukhrithi moyo ngikhuluma ngisendaweni yasegoli ngithanda ukubungelela ingane yami ubekuthemba engayigcina ngo-2020 ngezizathu ezithile ikusendaweni yasemguza egoldfield ihlala nokhulu wakhe usamehlu lusha dragisana ngithanda ukuthi umbiko lo ungafika engane yami ngoba ngikhona ukuxhumana nayo ubabakhe washada omunye umfazi ngezizathu ezithile usomambuza ngengane yami abathandi ukungitshela ngayo so bengicela imilayezo lo ngiyefikise ngicela ukuyibona ingane ukuthi ngiyayithanda ihlale yazi ukuthi ngiyayithanda imidla hleli ngiyicabanga imidla ngamalanga.
Siyabonga kakhulu kubo bonke labo basithumezele imilayezelo yabo abafisa ukungena kuhlelo lolu lokubingelelana nansi nombolo +1 202 394 4872 nzayiphinda njalo +1 202 394 4872
ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7 lisizwa siphuma ngapha e-Washington. Ulalto kunamhla sixoxa ngokhetho lwama-by-elections oluza kuqhutshwa ngoNhlolanja ngomnyaka ozayo. Kulandela ukuphanyekwa kwamaphepha abazancintisa kukhetho lolu udalela nomination court namuhla. Singakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje, wothi sibone bezikhokhela.
Waphoshiswa ngumnumzana Sengozo Cabanga ukuthi ale parliamente emele isigaba sephelandaba Jabalala usephanye kwamaphepha akhe nomination court ekubandla le-CCC. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu oluvalisayo ngumthombo sithembayo uKips Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.